Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alingali tshona njani olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 9 kuNhlolanja 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ingxabangxoza esebandleni leMDCT iqhubekela phambili ngemva kokungenela kwemuli kamnumzana Morgan Tsvangirai. Amabandla ezombusazwe athi ilizwe alikalungiseleli ukhetho oluzayo okungenza impumela yalo ingemukeleki. Umdlali wenguqu uCosta Marazike obhubhe ngeviki edluleyo ubekwa emathuneni eWest Park kobulawayo lamhla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7. Abanqoza ikubandla leMDCT iqhubekele phambili ngemva kokungenela kwemuli kamnumzana Morgan Tsvangirai. Abasekeli bakaTsvangirai ababalisa omnumzana Nelson Chamisa lo Elias Mudzuri kanye lonkosazana Thokozani Khuphe bonke bayalabeloko besithi yibo abaphethe isikhundla somkhokheli waleli bandla yena oyelatshwa esibhedlela seSouth Africa. Umsakazo weSABC ukhulume labantwana kunye lomne wabo kaTsvangirai abathi akula muntu oseke wakhuluma loTsvangirai ngaphandle kukamnumzana Mdzuri. Abaningi bathi lokho kutshengisa ukuthi imuli kaTsvangirai isekela uhlangothi lukaMdzuri. Yena uMdzuri lamuhla wethule umbiko kuTwitter egcizelela ukuthi nguye ufanele aphathe isikhundla somkhokheli. Kodwa umnumzana Chamisa laye wethule wakhe umbiko ngobulembo obufanayo esithi useqalisile umsebenzi kulandela umbiko wethulwe isikhulumeli sikamnumzana Tsvangirai umnumzana Luke Tambo Rinyoka kuthange la izolo okhomba ukuthi nguye ukufanele aphathe lesi sikhundla. Isikhulumeli seMDCT umnumzana Obert Gutu usanda kugcizelela ukuthi imbiko eqotho eyaleli bandla yethulwa nguye ngakho abantu bangalaleli okuthiwo umnumzana Tambo Rinyoka. Kodwa umnumzana Tambo Rinyoka ugcizelele ukuthi yena wethula imbiko evela kumnumzana Tsvangirai njengenhlala yenza. Ngakwelinye icele inkosazana Thokozani Khuphe usanda kwethula umbiko kuTwitter esithi nguye okufanele aphathe isikhundla sikaTsvangirai ngoba wakhethwa kumhlangano weCongress njengomsekeli wakhe. Kukanti omnumzana Chamisa loMdzuri baphonga ukuphiwa nje izikhundla abakuzo ngumnumzana Tsvangirai. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ingcwethi yecubungula ezombusazwe.
Into le inkulu owedlula abantu abalingiswa abaphakathi kwayo ma ungayibheka njengedrama. So angikhona ukuthi ngithi mina orong ku-MDC ngulolo lalo. Umthamisi omncane uye nguye odemonstrator ukungabi ne-democracy engqondweni ukubusa kwabantu. Yikuthi kunomunye tribalism elokho ku-MDC. Not yokuthi amaNdebele versus amaShona. UTsvangirai nokuthamisa kuthiwa ngamakaranga ngesishona ma ususimadale kutabulawa esishona njengoba sengisuka kufuze ngitiyele umfana mlo esikarangeni uDouglas Monzora oMDC naye ucabanga ukuthi njengoba wayefake kwathiwa ngu-secretary general so kusho ukuthi okumele ukuthi kubusele uMakhuphe singathi thina okwamanje akumelanga ukuthi ngawukhalela ukuthi ungupresident kufuze ukuthi ngawukhalela ukuthi akuyevotwa if lingi-challenge athambe emtiyevota. Manje ukuthi abanye esithi ukuthi naye kunjalo ngoba wakhethwa eminyakeni yami eyadlulayo kudala ayisikho kuthi esikubhekelela. Engingababongela khona ngibaphakamise ngakho yilokhu abakwenze ukuthi baye eCape Town ngoba iCape Town bekungasophathi ngokuzwisisa kwami. ICape Town kuhlanganwe under the auspices of an NGO besiyadiscussa ukuthi how can coalitions work ukuzibona ukugula kwabantu be-MDC abavele bebheke iphaka kuphela. Westman Ncube isikhicamfundo uthi yena akayi ngoba kube kulabanye abantu abanga bevizwe khona. What kind of a coalition is that? Ubithi umuntu ohlonitshwa kuthiwa ufundile naye says the same thing. Really, ukuthi kuthiwe laba abantu bazosusa iZimbabwe enkingeni eziphakathi kwayo angazi kuyolokungenela umlimi ngoba ngokubona kwamanje yho hayi kunzima. Kalakatha enkemenkeme yendaba le esiphakathi kwayo.
Ubona kusenzakalani lapha? Kutshoni lokho kubandla lezanu PF kumbe elikankosikazi Mjuri?
Ibandla le-MDC selidabukile phakathi dadewethu and ungacabangela ukuthi lingabuya libuyele emuva futhi bayazondana laba abantu 1-2 bathanda amandla. Ngoba babuza bonke thina abanye siyaxoxa nabanye babo 1-1 yakutho kuthi ha vele lo hantu mzilo utshangira ulo bangenele ukuthi sokuyimpilo ekuphefumula nokungaphefumuli izampio vele has always operated like that. Anti uyakhumbula ukuthi uJonathan watshela umhlaba wonke ukuthi ekhampena laphana etholojo wayesponswa umnankagwa but nazazithe ukuthi umnankagwa ngowezanu ngeke ayenza into enjalo. So izanu kungenzela ukuthi ilakho ile sandla kulokho okwenzakala ku-MDC so kuyinikeza okuyi-advantage ethize but wonke umuntu njalo obhekayo into zepolitics eZimbabwe uyakubona ukuthi it's going to be very difficult for umnankagwa especially as president ukuthi awin election apart from ukuthi beyenza ukudlangudlangu nenkani njengoba vele iphaya khona bayithatha ngesibhamu. So it doesn't give them that advantage. It kunika i-picture yokuthi loko kuyenza ukuthi futhi mase besithi bayariga for example bengariga bese kubanika-ke lokhuyani engathi ligunya lokuthi batshele umhlaba ukuthi ah vele besithi singadliwa thina ngamaphathi ayi-70 bonke la divided ashiya amalokhuzela umjuru ibangahlanganisa amakhanda baxoxe baphume le nto e-principle kungayenzakala ukuthi laba abasele ngale kule MDC encane kuqinize kona la kungasonto yalutho.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Amabandla aphikisayo athi ukhetho oluza kuba khona lonyaka lusoze lube lukhululekile ngenxa yesimo sezombangazwe esikhona elizweni kathesi. Lokho kukhulunywe emhlanganweni obuhlaziywa ukuba ilizwe lilungiselele na ukhetho olukhululekileyo olunempumela engasoze iphikiswe na oqoqwe yinhlanganiso ye-Public Policy Research Institute of Zimbabwe, i-PRIZ. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Amabandla akumanyano we-People's Rainbow Coalition aphumele izikhalazo ezimbalwa athi kumele zilungisiswe andubana ukhetho lwenziwe. Isikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iPithule Maphosa uthi ilizwe leZimbabwe ligcwele udlakela njalo ibutho yilo eseliphethe intambo zombuso. Uthi ibandla elibusayo elezanu PF kusukela kudala alikaze lifihle ukuthi lisebenzisa ibutho, amapholisa kanye lezinye ingatsha zikahulumende ukwethusela abantu ukuze balivotele.
Ama-law enforcement agents, amapholisa labanye isikhathi esiningi babangasebenzisa udlakela lolu senzakalo, i-violence isenzakalo. Kwesinye isikhathi be-check i-site yama-perpetrators such that now I'm a victim of violence, especially electoral violence. Certain apples, the one I'm out of, after Usatun Kusunawa gets there, Abane, Abakur, Sevetted Amapositions, Usatun.
UMaphosa ugqibe ngokuthi kumele njengamabandla aphikisayo baphoqe uhulumende ukuthi aqondise imithetho ekhangela ukhetho kunxuswe inhlanganiso ezizimeleyo ezifana le-African Union ukuthi zizohlola ukhetho. Uthi bekumele njalo lezi nhlanganiso zinxuswe ukuthi zizokhangela uhlelo lokubhalisela ukuvota olugqitshwe kuyona le iviki. UMaphosa uthi kumele uluhlu lwamabizo abantu ababhalisele ukuvota lunikezwe amabandla aphikisayo masinyane kuthi amaphephandaba kanye lemisakazo kahulumende inikeze amabandla aphikisayo isikhathi esifanayo.
Kuqala i-United Nations kumele beyibize izokhangela loku observe uhlelo lwama elections bona sebe phuzile sokuphuzile ukwenzakala lokho bebemele bebuye esiqalisa i registration then i tender process yokudinga ama voters roll i ballot paper kumele ama political parties wonke ebe involved ku process yankona
isikhulumiso manyana we PRC umnumzana Methuseli Moyo uthi umumo okhona kathesi wehlukile ngoba into ezazisenzakala kuqala nxa kulokhetho zazisenzakala ngaphansi kombuso womuntu ongasobutho i-civilian rule owayesebenzisa ibutho ethi kathesi ibutho yilo eselibusa ngakho umuntu ngitsho lamapholisa aphilela evalweni
le government yamasotsha asekuthetha umbuso lokwabo angabasenzi wasesebenza amasivili njengoba bezizo zikunanaezikenzakaukwepresident
Umqondisi wenhlelo zenhlanganiso eqoqela umbuthano ePrize umnumzana Sidumo Bebe uthi njengoba sebehluzile babona ukuthi ukhetho alusoze lube lukhululekile nxa kungaqondiswanga imithetho sebeza kusa udaba lolu enkantolo ukuze kungakhalwa nxa sekonakele
izakhamizi zitheze na kufanele ukuthi inhlanganiso iye enkantolo ukwenzela ukuthi ibambe ngamandla uhulumeni ukuba enze ukhetho lukhululeke ngoba abafuna ukuthi nxa sebevotile bese kubuya futhi sokusiba sokukhanya ukuthi ukhetho lube lomkhonyovu
ukhetho lukhangelelwe ukuba khona enyangeni kaNtulikazi kodwa seluqalile udlakela emabandleni ezombusazwe kuviki ezimbili ezidluleyo umongameli we-PRC unkosikazi Joyce Mujuru labasekeli bebandla lakhe batshaywa ngabasekeli bebandla lezanu PF abanye babo babotshwa ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku
Alingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 4930-6065 laku 15460 kHz. Uhlelo lwethu lwe Live Talk lamhla sixoxa ngengqaba ngqoza ekubandla le MDCT kambe izaphela njani. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku short wave 13860 kHz. Singakangeni esigabeni esilandelayo wothi ke sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Donald Trump usesayine umthetho ozavumela ukuthi uhulumende engazavala okwesikhatshana. Unozindaba wokwele Ethiopia u-Iskinda Nega lamalunga ebandla eliphikisayo amabili bayalile ukusayina incwadi zokubakhulula ejele besithi zibhalwe abangavumelani lakho. Abantu abaningi bakhala ngokwenzakala kubandla leMDCT besithi lilakho ukubhidlika nxa kungaqhubekela phambili ukulwisana lokhu bekubangwa isikhundla sikamongameli webandla umnumzana Morgan Tsvangirai. Ake sizwe abanye abantu bekhuluma ngodaba lolu kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook buLogibsa Dube.
Ayifuta walolu lomzima baba kangazi ukuthi kahle kahle ube kufuna nje ukuthi aluba kungatholakala ukuthi bakhulumisane bazwane bakwazi ukuthi baxazulule izinto kube khona onguyona khetha
kodwa kuyenza kungenzakala yini kono ukuthi bahlale phansi bakhulume ngakho.
Ya khona umuntu oke kumele akwenze nguye nalo ubabuza mpirayo ophathekile kumele akwazi ukuthi akhulumisane nabo njengoba umuntu ophathekile akwazi ukuthi babe nomuntu amqondisayo ukuthi lona nguye ongabamba for until nami ngizemilenda ngibe right kanjalo yabo.
So kodwa kuyalungiseka yini mzala?
Ya khona kuyalungiseka, kuyalungiseka abantu babekhulumisana kuyalungiseka uma kungahlalwa phansi ukhethe kade kuyakhulumisana kuyalungiseka.
Kodwa phela uyakwazi ukuthi azibhoki sibayasinye phela amhlokazi?
Yebo ngiyakwazi ukuthi kunjalo.
So kwenziwa njani nxa ukuthi inkunzi sibili zithobelene sesifayini khona?
Hayi inkunzi sokudingakala ukuthi kuboniswane, kuyaboniswane phela la lento lena uyenzela wena wedwa ngithi uyenzela umphakathi waseZimbabwe ukuthi lapho uyazi ukuthi ufuna ukuthi senze so. Ngicela ukuthi ukukhulunyisana ngoba ngeke kuze kusize nakhona bangimadonselana kuyele kuyele akuna phethezo oluzolu wina ukuthi uzendeza kusikanjalo. So ngicela ukukhulunyisana kwazakale kahle lanxa sikwazi ukuthi siyavota sivota ngendlela emeke kahle sikwazi ukuthi sivotela abantu.
Ye siyabonga kakhulu ke mzilikazi talent Mabula ungatelela kusasa baba.
Okay danke siyabonga.
Ye wathi sithathe ke ukuqinisela Vivante Dabengwa.
Udaba lolo ngisiyaluzwa baba Dube liyasethusa kakhulu ukuthi kambe ngathi sikhangelele ukuthi ukhetho libe lonyaka sokuqalisa ukudonselana futhi kuyasethusa kakhulu. Kuyasithengisa njalo ukuthi hatshi ukuthi ZANU-PF sezahlala embusweni ngoba laba abaphikisanayo khanya hhayi abalalutho abaluhlosileyo bafuna izikhundla kuphela la. Yabonga.
Ye ngizokuthiwa sesilo baba-ke uNkosana Nkosi.
Eyi udaba lolu mina luyabe loko lufana nje leminyaka yonke akuthi akusoze kutshintshe lisenzile ngomncankakho yikhona fana kuphela. So thinakade sikhaya ukuthi njengoba umdala laye uthwangirade simkhayini ukuthi mhlawumbe singamfaka esikhundleni mhlawumbe aye ngaphola manje kusuka kuthi njengoba egula kuyahamba kanjani.
Pho-ke nxa wena usukhangele sibili kuphathwa njani khonokho kungazani abantu akho baphathi kahle eh?
Lama kungiphathe kahle ngoba ukudonsela kavele kuyabe kukhona into kuyagcina kubanga impela izweni.
Kuyaba ngani kakhulu?
Kuyabanga impela izweni. Ngoba ma kulokudonsela la obvious akula into engahamba into zonke zabe ziloko zidonsela emuva impela elizwe labe lisifa kusiya phambili.
Ye, hayi sibongile kakhulu uMfokankosi umathelo sasa.
Siyabonga.
Ye. Mbese ntata ke ubaba uGary Twala Jackson zothola usekhona ecingweni.
Mina ke mfowethu ake ngithi kubantu beZimbabwe imulethe eZimbabwe into enhle leyo yenzakala ku-MDC ubudlongudlongo bona lobo sibona busenzakala buyinto enhle kakhulu njalo ngizalichazela nje kahle umbono wami wokuthi waye ngisithi into enhle kakhulu leyo. Senke ngakhuluma kakhulu ngokuthi abantu esilabo laba eZimbabwe esibabiza ngama-leaders and stuff akuthiwa ama-leaders. Ubudlongudlongo obukhona ku-MDC buyalisiza ukuze liboneke kuvele bhadla ukuthi you don't have leaders. These people don't have the people's, they are not representing the people's interests, but they are representing bona bafuna izikhundla balwela izikhundla njengamanje.
Alolo ke bekuluhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook lilo Gibbs Dube weStudio 7. Kunjalo nje ngenxa yokuqakatheka kokuthi kube lenhlelo ezingenza ukuthi abantu bakhulumisane ngobuhle bokuvota labantu abazabavotela, inhlanganiso yabo nozindaba eMisa Zimbabwe isisungule indlela zokukhulumisana ebulenjini ezanceda ukuthi abantu baxoxisane ngezokhetho. Okuningi asikuzweni kuntatheli zindaba yeStudio 7 uGibson Bebe eseHarare.
Ulembu lowo kuthiwa i-Vote Watch 263 lwasebenza kakhulu ngokhetho luka-2013 lwaze lwahlonitshwa zingqungquthela zobulembu igugu, njalo ukuvuselela kwabo kuzakwenza ukuthi kube lenhlelo eziningi zokukhulumisa mayelana ngezokhetho. Ngesikhathi abantu abaningi bekhala ngoduko lwezindaba zamanga, ukuvula kwe-Vote Watch kuza ngenjabulo enkulu kulabo abasebenzisa ubulembu we-inthanethi ukubala izindaba. Ekhuluma ngalolu hlelo omela iMisa Zimbabwe kundaba zobulembu we-inthanethi, uNkosikazi Kholiwa Majama uthe bayakuqakathekisa ukuthi abantu bakhulumisane ku-inthanethi.
I-Vote Watch 263 i-project enzwa yi-Mr. Zimbabwe ekhangelele ukubona ukuthi abantu jikelele eZimbabwe bathini ngokhetho luka-2018. I saw Project N just yesterday in 2013. Kodwa ngo 2013 yayijonge ukukhangela izehlakalo nje. Kodwa kulolu khetho sikhangelela ukuthi abantu bathini ngendaba ye registration baza kuthini ngesikhathi kulama rally ama politicians kumbe laba babe bencintisana kukhetho babe besithini. Njalo ekuchoni khonoko babe bebabuzisisa ukuthi sike sakukhethela wena ngokhetho oluphelileyo luka 2013 kuyini okutsha okuletha kithi.
Lokhu kusekelwe ngumgcini sihlalo weMisa Zimbabwe umnumzana Thabani Moyo, yena othe lokhu bazakwenza ukuthi bathole imbono yekhetho eshiyeneyo kungela kuthuselana ngomnyaka wokhetho.
The Vote Watch program is part of our access to information campaign, which is aimed at galvanizing the voices of Zimbabwe to get as diverse as possible information across the country. We have a healthy mix of professional journalists and citizen journalists who are scattered within the 12 provinces of our country.
Umsakazi njalo eyintatheli izindaba eleminyaka eminingi isenza lomsebenzi umnumzana John Masuku uthe iVote Watch iqakathekile ukuthi abasebaphandleni sebesebenzisa ukukhuluma ngodaba lwabo mayelana lezokhetho ngendlela ezilula. Uphinde wacela imisa ukuthi izane ukupha abasemakhaya umakhalekhukhwini ukuze benelise ukubala okuyabe kusenzakala kukhasi leli. Kuqakathekile ukuthi imbiko ivele kuzo zonke indawo kumagumbi amane omhlaba, kodwa siyabona ukuthi khathesi lokhu esisazama njengelizwe ukuthi imbiko le ehamba ngamagagasi ehamba ngezincingo zethu kumakhalekhukhwini ifike ebantwini abajiyeneyo kakhulu emaphandleni. Kodwa-ke njengesibanga sakuqala esokuthi labo bakwejayele ngibona kuyinto eqakathekileyo kakhulu. Njalo esikucelayo kulabo abakwenzayo ukuthi benelise kubona ukuthi labo basemaphandleni banamafoni njalo balakho okungabanceda okunjengama-bundles ukuthi benelise ukuthola le imbiko ngoba isekuyisibanga esesingena kiso esingeke sabuyela emuva. Enye intatheli izindaba elodumo umnumzana Njabulo Ncube uthe okwenze imisa sokwenelisa ukuthi uZulu athole indaba zasemaphandleni zona ezandise ukuswelakala kumaphephandaba amakhulu.
Iprogram le lontshwe imisa yasincedisa ukuthi sithole ama-citizen journalists ukuthi athumele intatheli ethumele information ethumele ama-reports. Ama-reports lawa abese efakwa ku-social media njalo esetholakala ukuthi efikele abanye.
IVote Watch 263 ikhangelele ukunceda intatheli izindaba ngokuzazisa okwenzakala emaphandleni okuzawanceda ekubhaleni indaba zabo zokhetho. Umgcini sihlalo wemisa uMoyo ungezele wathi lokhu bakwenze ngemva kokunanzela ukuthi amaphephandaba amakhulu awananzi indaba zemaphandleni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiwuGibson Bebe.
Gitchi Waza Waza Friday, my darling. Waza Friday, seven to forget. Waza Waza Friday, my sweetie. Waza Friday, in a maling for me, there
Woza Woza Friday my sweetie. Buhlelo Woza Friday silomculi osedume kakhulu ngomculo wakhe owe Afro Soul awubiza ngelokuthi Greg Music, ethathela kugama lakhe uGregory yena engowako Ncube. Uhlangane lomsangazi weStudio 7 uEzra Chisa Sibanda kobulawayo nampo ke bexoxisana.
Sebabanengi abaculi kothuthiyathunqa abacula imidumo yetiyeneyo yokujabulisa uZulu. Uhlelo lwethu Woza Friday kulapho yena bathola khona abanye babo kuleli viki nangwe simphetheyo.
Bonani balaleli, igama lami nguGregory Lovejoy Ncube, kodwa isibongo singesakho Sibanda. Uncube isibongo sakho malume. Ngaqala ukucula ngisasemncane ngisesikolo, ngaze ngathola ama recording companies bangisayina ngisekira music kwamanje. Umculo wami mina ngiwubiza ngithi yiGreg Music ngoba ngihlanganisa imiculo ehlukehlukeneyo ukuthi kuphume le yami mina umculo, kodwa usungawubiza uthi Afro Soul, kodwa ngiwubiza ngithi Greg Music.
Ngithandi Botswana, black and white. Ngithandi Botswana, black and white. Black and white. Get up music.
Utabela ngicambo elikhulu labantu yalendo sibozo. Sokwenze umculo wakho wangena ebantwini kakhulu emathelelele. Vele usebenza nobani kuphela umculo omnandi kanje Gregory?
Benzeni kwami komculo ngisebenza lo Thierry Sgarura, umanager weKira Music, ngisebenzeke lo Bebe weVelocity Records, ngisebenza lo Joe Maseko weHouse of Lights and Sounds. Ibonto esebenza labo. Ekuhlabeleni kwami ngengoma zeBhoso, iBhoso ngiyithande ngikhula, ngisasemncane njalo iyade ngiyazi ngiyikhangelela phezulu, ikhonte kuhle ngiculele i-album leli engilenze kathesi asifuna ibumbulu elile 17 tracks, i-dedication ye-Highlanders Football Club ngothando. Kathesi abantu bayayamukela njalo bayafisa ukuthi balindile ukuthi album leli nizolikhipha nini, kodwa lisokusele nje iviki ukuthi ngazise abantu ukuthi album nizolikhipha nini. Bayalijabulela abantu, bayalithanda, bayalifuna. Njalo ngemva kweminyaka ethile ngibona nizabe sengiwumuntu osezingeni eliphezulu ngokusebenza engikwenzayo. Ngithembisa abantu ukuthi hayi, ngizayenza okungcono kulalokho engikwenza kathesi, ngoba indlela esebenza ngayo le mculo engikhipha ngayo lokho usiba lokukhula lokukhula kusiya phambili.
Baningi abaculi abacula ngeqembu leHighlanders Sports, bezama ukuthi abalandeli baleli qembu babasekele ngokuthenga ingoma zabo. UGregory ezakhe uzibheke ngobunono wobukhulu, ziyalaleleka, ziyagideka njalo ziyaqumbaqumba, ikakhulu nxa umlandeli wenguqu usekela iqembu likamakhebhula ezimnyama ngenkani amahlolanyama phela. I-Highlanders Sports isikhathi sethu wa balaleli sesiphelile, kodwa yeyi asifuni bumbulu thina. Bese kuhlelo woza Friday khonisa impela viki yenu igabulamingu ezochisa sibanda.
Asifuni bumbulu uGregory cula ke ingoma ezithiwa Gregory Music. Esigqibela ke uhlelo lwethu lalamhlanje, asidibaneni njalo kusasa. Igama nguChris Gande, lilani.
Ngiyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.